sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izindukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Lwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti i-voters roll. Inja ezithiwa ngama pitbulls ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. UZulu waphatheka ekutshengiseleni okwenzakalayo ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesinzima ukwedlula lokho okwakukhona kubusa uMongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti i-voters roll. Kumalanga asanda kwedlula, linhlanganiso iveze ukuba kunabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu, linhlanganiso yaveza ukuba kunabazalwa ngemva kukamnyaka ka-1995 ababelokhu bekuluhlu luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu transparent okungakanani. Kuvele kulabantu ama stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu OCCC labo MDC babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngishilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni. So akusozekwekele ukuba lodlakela, akusozekwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa lutho, kubangwa izikhundla, kubangwa ukudla, yimpi yezisu zabantu abalambileyo. Siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace okunjenge voters roll. Into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZanu PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu, kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala endezindaweni esizazi ukuthi singama office ende ngwakhatresa kahlathola ukuthi abantu kade bezama ukuriga isystem yona leyo voters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MDC labo MDC alliance. So ila bese usise emakhaphandleni kube vice versa. So khona okuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana okukhulu kakhulu, kanti phezu kokho konke yimpi yezisu. Akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu abafuna ukuyasimela contesta, abantu laba babe be contesta ukuthi bagcwalise izisu zabo. So akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona.
Inhlanganiso ye team Pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti. Ubona ungani khona ukuba kuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukele.
Njengoba sengijilo ngaphambilini okwenziwe i team Pachelu lanqalayo inhlanganiso le team Pachelu ile into eziningi ezimbuzo eminingi kuthiwa yi shadowy organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu aba iZimbabwe Electoral Commission ethe alleja ukuthi abantu laba babe bezama ukuhacker i-system yeZEC. Sibe eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento abayilethayo. Yebo kambe sitholile into engijongoba ngishilo ngaphambili ukuthi ZANU-PF iyakomplaina iyakhonona layo ithi i-voters roll uluhlu lwabavoti lustafuwe ngabantu abasebenzisa ama-address address efana nayo. Uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo ye-building eyaziwayo ukuthi i-building yama-office kodwa kulabantu abalamabizo a-register ukuthi bahlala khonapho. So uzathola ukuthi otsotsi bebezama ukugelana lapha phakathi kwama-members e-opposition lawo ebandleli busayo, abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga. So kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze. Kanti njalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi nihlala kunumber 2 second floor lapfows bakuphikise anti uzafunga laphana ngefomini labo leliyana ele i-affidavit. So kunzima ukuthi benzeni. Into eseqakathekileyo ukuthi alubana ukhetho lwethu luyadipolarizwa ngokuthi kusihambe siyelungisa ku-constitution sikhiphe i-first past the post system lay sisebenzise njenge-South Africa i-proportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngithile ukuthi kubangiswana ukudla. So kungaba njalo kuzadipolarize ukhetho kwenze ukuthi abantu ama-tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu. So ke mina ngibe ngibona ngani kungasolva i-voters roll kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni. Kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela eyenza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho isystem yethu ithi yena owinile uthatha konke. So singalungisa khona phana kuzayehlisa ipolarization le tension.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izinja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. Lezi zinja ezibikwa zivuka ubhova mahlayana sezihlasele zabulala abantwana abambalwa zaluma njalo zalimaza labanini bazo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Baba Kande, izinja lezo kuthiwa ngama pitbull ezi umonakalo eseziwenze kuleli lizwe umkhulu kakhulu. Umkhulu kakhulu njengoba sisizwa umntwana odliwe yizinja zona lezi ayisiyo nto yokuqala. Even abantu abakhulileyo sokule minyaka vele kusihlala kusiba lezehlakalo ezezinja zona lezi zibulala abantu zibulale abanikazi bazo. So umonakalo wakhona ngumonakalo wesabekayo. Ungacabanga ukuthi kunje uzele umntwana inja kamakhelwane ilokhu ze idla umntwana imqe lobe edliwe ngeyakho kuyinto ebuhlungu kakhulu yisihluko esikhulu kakhulu. Umphefumulo nje womuntu lobe ngaba ngoyedwa kuthi ufile is just too much. So izinja lezi abantu sezibaqedile zonibe kakhulu kuleli.
Wona umhlobo wezinja zona lezi uyakuzwena ukuthi ukhona eZimbabwe njengoba singazi sizwe ukuthi ubakhona abalunywayo khona leZimbabwe.
Baba Kande, akaze ngizwe ukuthi ukho umhlobo lo kodwa ngicabanga ukuthi ukhona. Ukhona kungaba yikuthi kwesikhathi ukudla eziyabe zikudla. Ngikhumbula kudala abantu bakuthiwa kule mastate ukuthi iphiwa izinja ukuthi zilume. Lazo nalezi ezijayelekileyo bezivele ziluma kodwa ke lezi ezidla umuntu zimbulale hayi besingazazi. Ngiyacabanga ukuthi zingabe zikhona eZimbabwe kodwa akaze ngizibone. Akaze ngizibone ngoba inja yakhona iyingozi kodwa ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi iyabe igcinwe njani isidlane. Mina khonapha endihlala khona kwaba besihlala ahlala layo manje amasela ayajikele ipoison izifi izinja nxa ifuna ukutjwa ikhona besihlala lawo lapha kodwa ayizange ilume muntu kodwa inja eyingozi efuna ukuthi inakekelwe kakhulu
ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni owe-South Africa ukuze udubo lolu luphele
uhulumende kumele afake umthetho oqinileyo ngendlela engikubona ngayo umthetho oqinileyo njalo kube lendlela yelayisensi yokuthi umuntu abe lenjawana liyana kubonakala ukuthi uzayigcina njani kuhanjwe kuba ziyekhangela kumbe ngama-inspectors bafike ba-inspect ukuthi injalana igcinwe njani ba-check-e futhi ukuthi injalana idlani ingadli ukudla okuzayenza ukuthi ibe lolaka kakhulu lapha ziyafuya izinja abantu besithi benzela ukuthi kube safe njalo abantu abalezinja balendlela ababudede ngayo besikubona lathi emakhaya ukuthi umuzi olenja bayakubona wena uyathutsha umuntu angena endlini ngabomo befuna ukubona ukuthi kumbe zingakwenzani so ke kumele ukuthi uhulumende abe lomthetho oqinile ukuthi injalo ingaphonguba ukuthi noma ngubani nje azithole ela siyake sizithole lapha elokishini ubona abafana behamba bezibambe ngelokuzeni bezibambe ngamabhanti ukuthi vele zisiwa nga uzibuza ukuthi injalo isiwa so injalana kumele kungavunyelwa ukuthi umuntu ahambe la emphakathini ayiphethe emphakathini njalo abe le license ukuthi ucompetent ukuthi ukulungela ukuthi angagcina inja enjeya injalana ifana lesilwane seganga sona siya ukuthi izilwane ziyavalelwa lazo izinja zwelezi kumele kube njalo yeah siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. UZulu owaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesenzima kakhulu ukwedlula lokho kwakukhona uMongameli Mgabe esakhokhela. Abanye bathi uMnangagwa ungcono kulomgabe ngokuvumela uZulu ukutsho imbono yakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni uMnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla ngelanga wonke amayuthi akusela msebenzi akusela kudla soyikudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enza okwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi ngenxa yeka-ED.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi uMnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo istate yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo 100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe imdifensi yokuthi wahle wenza kwaba wese ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akula nto eguqulekileyo.
CCC umnumzana Felix Mafa uthi njenge banda babethatha i-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwaMgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya uMgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa uMgabe. Yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abantu umgabe wayebusa ngcono kulo mnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla leZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu.
Ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usethuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayibalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leMasvingo eLady Mirror libika ukuba abongi besibhedlela seGudu Rural District Hospital balile ukwelapha abalandeli bebandla leCCC abathunjwayo batshaywa kwabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Bill wethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ngolwesihlanu. Lumthetho wenza kube lula ukubhalisela ukuvota ngoba abantu abasadingi amaphepha amaningi-ningi atshengisa ukuba umuntu uhlala ngaphi. Njalo lumthetho usuzagcizelela ukuthi incwadi zokutshayela ama-driver's license awasetshenziswa ekuvoteni kodwa izithupha lamapasipoti yiwo kuphela okuzasetshenziswa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngasakazi esitudio 7 sanibona siyabaza Joseph Chuma lapha bakhuluma bathi mnangagwa uyasebenza le new dispensation yabo le iyasebenza. Ngeke silisole wochuma loba lithi new dispensation yenu le iyasebenza kathi vele lingakho thina ngoba vele lingasola phela lizaluza imisebenzi. Kufanele lincome noma lincome noma into ingekho ayikho nje into eliyenzayo iZANU-PF na njengamathebelele lingapha siyiwazi nje ngegugurawundi ukuthi ziyathi mayithatha umbuso kuthe kulo mnyaka nje o-embili ithethe umbuso yangena emathebeleleni yazokubulala abantu basemathebelele. Yiyo thina izame singamaNdebele sikwaziyo eyakwenzayo. Ukuthi khona into enhle yake yayiyenza iZANU-PF thina asiyazi, asinayo futhi especially thina maNdebele. Maybe khona le Harare maybe kukhona yake yakwenza sikwazi, kodwa ngapha emaNdebele naye ayikho into yakwayiyenza ngaphandle nje kwe-ground kubulala abantu, yikho esikwazi ngayo izame. So sicela nje obakuthuma bengabe bekhohlisa abantu bekhuluma into engekho ngoba siyakwazi ukuthi abantu abayikhulumayo bayisilo qiniso.
Salubonani, salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngumoya. Ngajabula le audio mayingafundwa hayi siyezwa kuyakhulunywa ngamaphoyisa labezeki. Laphana ihluphe sinalo laphana iphoyisa lingasebenzisa umthetho walo liyaphelelwa ngumsebenzi. Yikho sithola amaphoyisa supporta iZANU-PF ngoba imoto lezi zabantu laba abeyinsiza lefelabus ama number plate yemoto lezi yazabizwa, so bekufanele ukuthi abantu labo babanjwe babotshwe kodwa kuphelele emoyeni.
Futhi uTamirani lingamfa lo uTamisa lingamfaka lathi Mnangagwa ubengcono uba nanko abantu bathi Mgabo ubengcono emgabeni into bengcono ngayo akulavini wami nitsho liqambe lingingathi ubengcono yini anto ezithi Mnangagwa zethu ubengcono ngoba ibhoda siyakhiwe inhle legodini kuyakhiwa ne home fuze lupani sikhona ne stage leso sokugetse wanki siyakhuluma ku radio kona ku studio 7 siyezwa ukuthanda nemishangani idamle ligwayisha ngani le maduzana anti siyazibeka izinto ibubungcono bakhe kodwa simsupporti endla kuma ministers akhe abantu besindizeleni bebekhona saba lebhadi ukuthi lo o usifisa umoya etshone kodwa bebafakile niyabona nje ukuthi ezifake lo professor lolokhu zena iprofessor uNcobo Mthulu uba ngufinance lwami nguhome affairs yabona kungcono ukwenza kwakhe asimthandi but ukwenza kwakhe kungcono siyakuqamba ungcono ngakho ubungcono bukamgaba alibe libuvali lothi lokuyana lalobukani lobukathamisa libuvali likuzwakale into elikhuluma ngayo
ndivuka njani studio 7 ndivuka njani studio 7 ya siyalibingelela lonke indawo zonke asisukumeni sonke ensambeni sirejista abantu liyazikhethela abantu elibafuna kumakansila lakuma MP lakupresident liyazikhethela abantu elibafuna khethe nini utshintsho sifake nini utshintsho madoda mina thina njengamayouthi anyeke ngatsho ukuthi kuyini esincedwa ngakho asikuboni thina njengamayouthi ematebeleni sihluphekile akula maproject akulana kubuyini singabantu nje kuphela so madoda wake up sukumanise vota mina engikhulumayo nginguDaniel Nxumalo ngiseyobi district khona lapha kuward 9 ngizalwa elupane ngisithi linjani khona ngapho phansi elubhaka sobhuku wami khona lapho uAlois Ncube bingelela bonke nje ngibingelela ebubi district ward 2 phansi khona ngapho umdala umathazi ngiyambingelela kakhulu oku triple C khona ngapho endaweni ezithiyeneyo bingelela esiganda bingelele nkosikazi bingelele nyati yabo
salibonani basakazi westudio 7 yalibingelela nabalaleli eyinanyakazensiza ubuhlungu njani nxa abantwana abancane kangaka kuthiwa batholakala bezitwele abantwana abale 10 to 11 years kuthiwe basekwendeni omama labo bembatha ingubo bethu umntwana uyenzile bomama sekeleni ukuthanda amadoda ngabantwabethu abanye bamithiswa ngoboyisi abanye ngabomalume abengabazukulu abanye bemithiswa ngomakhelwane umama ahlathi hamba ukwenda sibili umbatha ingubo ukuthi umntwana usekwendeni umntwana oyincane libulala impilo zabantwana asekele nini bomama umbeni yikuvila kumbe yikuthanda ukusetshenzelwa ngamadoda omunye uyabekwazi vele ukuthi umkakhe u-abhuse umntwana kodwa abese sithi ngenxa yokuthi uncenga ukuthi umkakhe uzobothesa le lamba abese sisemntwaneni uthule umntwana azabonakalela impilo likhohlwa ukuthi umntwana lana uyakhula kusasa ingqondo ziyabuya kusasa uyalibophisa asiyekeleni mina vele ngisolo umama ngoba usuke ezobothiwe ungubaba akuyenzi ukuthi umntwana omncane ongaba le 8 years ukuthi uyalala nomuntu azamithise kumbele 10 years azamithise umzali engakwazi omama babekwazi omama sesathanda imende ukudlula abantwabethu sibulala impilo zabantwabethu awungeke vele kuzothiwa umntwana ngazamithi omama siphakameni sekeleni inamba le iyakhula kakhulu kuyithi omama akulantandane la ngabantwana abangamankazana abalabazali babo shuwa lizwa njani shuwa endikubuhlungu lokhu shuwa mna bengikhala ngomama obaba baright ngoba bayanikwa labo bantwana yikho bengabotshisi
labasakazi bethu sezini ngiyalibingelela bakwethu ngisithi linjani lonke ubuhle balezi indawo esizizwa kuyi wireless bantu zenza wonke umuntu azizwe ungalalela nje uvulile nje uphele i wireless yakho uzwe uzizwa ngazani uginye iphilizi nokuhlambula umzimba shuwa mina kwakungenze kube njalo khona faliyezwa ngikhuluma zoba yinkinge ngifake okunye okungumbono kwami lapha engiyangibona kule ndawo kulezi nsuku le eyokudlwengulwa kwabantwana bantu indawo yokudlwengulwa kwabantwana le asinanzeleni kule nto eyi-one la engiyangiyibone engiyangibone ngokuthi edolobheni lapha omama bonke laba bahlezi emdulini nezitolo labana bona bana abantu bale mbangela yakhonokho kuyesuke ukudlwengulwa kwabantwana omama labana balamaphilizi abaphetheyo khonaphana nxa uhamba ukuthi uyadluluzezwa ethi baba silamaphilizi abobaba lapha uthi uyadluluzezwa lapha baba silamaphilizi abobaba lapha futhi ubaba bayathenga amaphilizi lana ethi sathengile seliginya esiyafika endlini efica umama kakho nakho kumntwana phuthuthu akukho ngenye indlela nxa eseginyile iphilizi lelo ngoba inja vele nxa esilobhova isakhethi lomnikazi khonokho ngikutsho ngoba kwelilanga mina ngokwami engikhulumayo ngiqhawula ukufa
igamalam. Kwela nganya zihambela ngizulo kwampana umama umunye besithi baba amaphilisi abo baba. Sila maphilisi abo baba lapha. Ngachilila ngakhangela ngaya kuye ngambuzisisa ngawo wayitshela ukuthi liphilisi lika baba nxa esele engutsheni lo mama. Ngathi right mama. Ngathenga iphilisi leli sihamba zonke. Wahle wayala. Into abantu bayakwazi ukuthi amaphilisi abo kani unganga. Walelani engumuntu omdala okhulileyo ngisithi ngithenge sihambe sonke ukuze ngiyebona ukusebenza kwephilisi. Yibo ababangela lokho mama labana bese kusiba khona nje lokunye nje abantu izigangi zabantu abangobaba bokuhlawukela umntwana. Kodwa imbangela enkulu yona lana amaphilisi. Ngiyabonga. Ngikhawula ukufa ngisele upani.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuphuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi ngemibono. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise kodwa bakhona abamsekelayo besithi loba kanjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlolongwana njengalokhu oyikho khona okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe. Phuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise uTrump kodwa bakhona abasekeli bakhe abathi loba kunjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlodlongwana njengalokhu oyikho khona lezinsuku. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
UTrump lo Biden abachiyananga ngoba bafanana ngoba amakhiwa into ekhona iAfrica bayizonda njalo iAfrica bafuna ihlale iku state of colonialism iAfrica ihlale ingani vele yona into engela msebenzi nje. Sike sambona uDonald ethethisa iAfrica esithi ekhuluma amabala engeke ngawatsho lapha emsakazweni. Kodwa okwenzakalayo ukuthi even uBiden lokho ebuyileyo akulanto ayenzileyo kodwa uextendile ama sanctions ama illegal sanctions against Zimbabwe. So between the two of them akula ongcono ngoba bonke they've continued to maintain ama sanctions against Zimbabwe and they've continued to ukuthi bengahloniphi Africa as a whole.
Sesikhangela usekelo umnumzana Donald Trump owayelalo kumbe singathi ubelalo kumbe lokhe lalo khona pha eMelika. Ubone ngani liyabe lokhe lufana yini nxa engancintisa kumbe lungancipha kumbe lungakhuphuka ukuthi bonke abamsekelayo lokhu bemthanda njengakuqala.
Engancintisa uDonald Trump uyawina eAmerica ngoba vele amakhiwa ahlezi vele befuna umuntu njengoDonald Trump. Kodwa ungakhangela futhi lento ezenziwa uBiden ukuthi uyaphambanisa izinto usuke ehamba njengani uphongu qanqatha nje siyale kuyikuthi ingqondo asisebenzi kuhle. Abanye sebebone ngani hayi uDonald Trump engabe engcono. Ngibona nxa engakhompyutha sibili uDonald Trump uyawina. Uyawina amaDemocrats aluza ngoba uDonald Trump ulama die hard supporters. Ulabantu even ama racist am supporters, ama rednecks am supporters. So uDonald Trump ulakho.
Hello, umnumzana Innocent Ndibali ocubungula ezombusazwe njalo ekhokhela ibandla le EFF Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitane. Umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba weFIFA World Cup uqale izolo elizweni laseQatar, lapho iqembu leQatar elinqotshwe khona nge-2-0 ngele-Ecuador. Namhlanje leNgilandi lizadlala lele-Iran, ele-Senegal linqikilane lele-Netherlands, kuthi ele-USA lizadlala lele-Wales. Yiko ke okuphetha kona iindaba zethu zalamhlanje. Sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ngo ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30.